Lalela indaba ngikutshele ngeyami impilo. Oh hey, waze wangithwala usimakade. Wena lalela indaba yami, ngikutshele mina ngeyami impilo.
Uyatswala
asibiyele,
asibiyele.